So we see card descender bago VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 9 kumavasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sibona ngani kayisondaba iCovid 19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasezikolweni as compared to abantwana abazabhala imhloliso ngoJuni
uhulumeni de uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayikubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Xa uzokhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe nama-passport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya kakhulu sikhangele abantu abasebenza labo.
Imbhadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambiki namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ageko obulawe COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba lichumi lasishiyankalombili abatholakale belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebefunyenwe bele coronavirus selokhu ifike kuleli sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,984. Asebefile bayinkulungwane elamakhulu amahlano lamachumi amathathu lanye 1531. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela iCovid-19 izolo bedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,105. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezimbili 2,679. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amahlanu 153,238. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 26,179. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayikubhalwa lonyaka ngoba amalungiselelo ayo ephanjaniswe lubhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi izolo ukuthi imihloliso le isizalotshwa ekupheleni komnyaka ngolwezi ndawonye le mihloliso evele ilotshwa ngaleso sikhathi. Ababalisi bona bathi baqala namuhla ukukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yezimta le-PTUZ zithi amalunga azo asefundisa ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela kuthi namuhla ngolwesine langolwesihlanu azihlalele ngekhaya. Sibuze isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Neshini Modzitirwa ukuthi balubona njani udaba lokwesulwa kwemihloliso kanhlangula.
Uhulumende uthe ususpendile imihloliso ngenxa ye-COVID-19. Kodwa nxa sibhekile sibona ngani kayisondaba ye-COVID-19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasesikolweni as compared to abantwana abazabhala imihloliso ngo Juni, njalo ama decision anje uhulumende kamelanga awayenze yedwa engakhulumisananga lama stakeholders education sector afana lama teachers unions labazali and abantwana bafeli kakhulu ngomnyaka odlulileyo ngenxa yokuthi amabalisi bebengaholiswanga imali eneleyo. So noma ama imhloliso le or ama examinations anga suspendwa even iminyaka elithumi ebuyayo akusoze kuchinji lutho ngaphandle kokuthi ababaliswi baholiswe imali enileyo $520 abayifunayo.
Abafundi ungathi bebezimisele yini ukuloba lemihloliso?
Abantwana abaningi abafundanga ngomnyaka odlulileyo abaqedanga amasyllabus abo, so abaningi bankona abazimiselanga ukuthi babhale imihloliso leyi ngoJuni ngaphandle kwaba uchwane abali imali abayenza ama private lessons.
Umnumzana Neshini Modzitirwa ngohlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende sekhuphule impatalo yencwadi zokuhambisa ezama passports. I-passport ephuma ngemva kwelanga elilodwa isibiza $300 emelika alamachumi posi amabili $318. Ephuma ngemva kwamalanga amathathu isibiza $200 $200, kuthi le ejwayelekileyo ephuma ngemva kwamaviki kumbe inyanga ezimbalwa isingama-$60 $60. Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi ukudintwa kwama-passports sokuzaphuthuma ngoba uhulumente eselemali yokuthenga imitshina edingakalayo ukuqhuba lumsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni.
Kuyayithusa ukuthi uhulumende kuthi kunje abantu vele bethwele nzima izimali zihluphanga ukutholakala. Kuphinde kwelekelele ukuthi vele abantu bebengasebenzi njengoba kuvaliwe ilizwe vele izinyanga zonke lezi phongovula mbijani utani mphefumule kodwa vele abantu abaningi abala mali. Kathesi ke bengikhuluma nomunye umuntu ongaphandle kwele South Africa khonapha nje emzweni embalwa singakaxoxi khonapha esithi yena embuza ukuthi imali leyi $200 leyi ngedola ye-America yimalini ngamaranda. Ngimtshela ukuthi mina yimali engafika phose inkulungwane ezintathu zamaranda esithi yena yeyi kunzima nxa sokhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lama-passport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya ikakhulu sikhangele abantu ebala abazisebenza esisebenza labo ama-informal cross-border traders bazayenelisa na? Kuzoba lobunzima kakhulu ukuthi abantu bathole incwadi zokuhambisa phandle kwelizwe.
Uhulumende uthi yena imitshina emitsha ikhona izathengwa ukuthi yenze lolu hlelo lube ngcono. Liyakukholwa lokhu yini?
Uhulumende uhlale ethembisa kodwa ke asilathemba ukuthi indaba ezayenzakala yini njengoba kukhulunyiwe. Sizabona, sizaphela sibone kuze kuyenzakala na. Kuningi sokuthenjiswa emaphepheni lapha bekhuluma kodwa abona ukuthi zona azifezwa. Asisethembele ukuthi engxenyeni namhla kuzatshintsha kube lokubela kodwa sikwaziyo ukuthi uyabona izitori zibhaliwe emabanye ziphepheni ubone uze emareviweni ubone kumabonakude kukhulunywa ngenhlelo ezithize kodwa ubone nje kungalanto ezenzakalayo. So asazi-ke namhlanje ukuthi kuzatshintsha na njengoba bekutshiwo ukuthi vele nje umzila wabantu abamelela izincwadi lo mude kakhulu ngakho sifike kuminyaka emibili esiyedlule ku-2019. Asazi-ke ukuthi kuzatshintshwa isiqhubo esinganani ukuze-ke kufike ukuthi laba abathola abazama ukuthenga kude incwadi lezo namhlanje bazithole.
abantu kakhulu abathengisayo kumele bechaphe umngcele bake bebhekane lengxaki ngokuswela incwadi lezi zokuhambisa.
Kusho ukuthi abantu abaningi baloku belindile vele. So abaningi abantu bethelenze futhi bachaphe imngcele bayesebenza kumbe bayidinga impahla zokuthengisa kumbe bayidingisa impahla. Yikho besibona-ke abanye abantu beze bengena egangeni bethwala yilaba athwala abantu bangenisa kwamanye amazwe ensitha besebenzisa iy'ndawo zokuchapha ezingavunyelwayo. Bekutshengisela-ke ukuthi incwadi lezi ziyahlupha ukutholakala njalo bezingaphumi. Asazi-ke kathesi-ke kodwa-ke sokuhlungu ukuthi khona intengo sizaba nzima ukuthi abantu baningi bayifinyelele ekubabhadalele imali
Umnumzana Michael Mhlatha Ntiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli bogatsha lwe-SADC Troika kwele Mozambique namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. Abahlamuki laba bahlasele idolobho lePalma kumaviki amabili edluleyo babulala abantu abanengi njalo badala umonakalo omkhulu. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Okumele kuphume kulo mhlangano yikuthi baphume lecebo lokuvikela abantwana, bavikele izakhamizi, bavikele isigaba, izigaba zonke zeMozambique, kungabi khona lokho esikubonayo abantu besifa emgwaqweni. Kodwa njalo bamele baphume lecebo lokuthi abantu abalezikhalazo zokungabuswa kahle, zokubandlululwa, zokuswela inotho, zobuyanga zilungiswa njani. Ngokuba impi ngekuyiqede kuphela ngokudubula, kodwa iqedwa ngokuthi abantu lokho abakhala ngakho kulungisiswe, ikakhulu nxa kuyinto engaqedwa ngokuthi kusetshenziswe kahle imali, ukuthi lezi ezenziwayo zisebenze kulezo ndawo lapho abantu abavela khona zibathuthukise. Kumele iSADC le-government yeMozambique iphume lecebo lona lelo, kodwa njalo baphume lecebo lokuvikela abantu labo babe sebebulawa bedutshulwa. So kudingakala amacebo amabili, icebo lokuthi labo abahlamukileyo bangabulala abantu besiya phambili, kodwa kube lecebo futhi lokuthi intuthuko ibe khona kungabi nesizathu sokuhlamuka.
Umongameli weMozambique uthi badinga uncedo thize kwaba kwamanye amazwe, njalo uthi kabasoze bavumele abaphandle laba besiza ngobunengi besenza umathanda elizweni labo, ngoba iMozambique lilizwe elizimeleyo njengawo wonke amazwe. Ungathini ngalokho?
Akuhluphi ukuthi umuntu akhulume ngaliyona lindlela izwe leMozambique likhuluma ngayo ukuthi lifuna uncedo olu-specific, njengoba bekubeka ngesiNgisi. Babuye batsho futhi ukuthi abantu bafuna abazoncedisa bakwazi ukuthi izwe leMozambique lizwe elizimeleyo. Yebo, kambe lizimele linjalo liyehluleka, liyehluleka ukuvikela abantu balo, liyehluleka ukuthi liziphathe ngendlela efaneleyo. Sekulempi elengozi yokuchithekela kwamanye amazwe, ngakho-ke inkulumo zonke lezo kazincedisa bangabantu abalohlupho okumele bancediswe, kodwa yebo kambe bancediswe ngokuhlonishwa, kodwa bangazi bafaka imigoqo eminingi ekuncedisweni, ngokuba abantu bayafa. Isovereignty kayidliwa, isovereignty ayivikeli muntu. Okuvikela abantu yikuthula, yikho okudingakalayo kumele kuvele kwamanye amazwe. Lokho okuningi abakukhulumayo nxa bengakwazi ukuvikela abantu ngayo isovereignty leyo kakuncedi.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe edolobheni lePretoria kwele-South Africa namuhla. Leli bandla lithi lizaxhaswa ngamanye amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilenjongo yokuthuthukisa isigaba seMathebelelendi leseMidlands. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli saleli bandla kwele South Africa. Umnumzana Velile Moyo waqala ngokubuza ukuthi kahle kahle injongo yabo ngeyani.
Kuningi esingajabuli ngakho ke kusho ukuthi abantu bakithi bazabe betshengisela. Utshengisela kwabo bazabe bephethe amabhakani abazabe baphethe ngezandla azabe elemilobo eyiyona ke yabisisho ukuthi abantu bona bathini. So sizoholwa imetropolis yaseTswane ePretoria iyona ezakusiholela ke siyefika embassy bese sisenza isubmission sinikeze omele embassy yaseZimbabwe la ePretoria.
Sizwa kuthiwa kule nhlanganiso ezimbalwa ezizabe zitshengisela ndawonye lani, ungasipha amagama azo njalo usitshele ukuthi zona inhlanganiso lezi zimelene.
Inhlanganiso zikhona ke ezingathi ngama stakeholders eziphakamileyo lazo ngoba sihlela lolu hlelo sayenza invitation sathi abeze bonke abantu abangabe befisa ukuthi bezotshengisela ngalolu suku. Zaphakama inhlanganiso za register zathi ukuthi zikhona ziyeza. Akhona ama-political parties afana nabo ZAPU, akhona afana nabo MLF Mthokazi Liberation Front, khona MLU Mthokazi Liberation Organization. Bonke laba bantu bazabe bekhona bemele inhlanganiso zabo ezamapolitiki. Bakhona abe-MDC ababonise ukuthi bazophakama abalapha eSouth Africa bezobonisa nabo ukungasuthiseli ngezinto ezenzakala eMathebeleland. Kukhona njalo esingathi ngama-pressure groups nawo abonise ukuthi azobe khona afana nabonhloko omunye isizwe imbovane kaZulu. Zonke lezi zibonise ukuthi ke zizophakama. Ngathi ke baningi njalo ke ngisho nabasesikhosini inkosi uBulelani Khumalo nabo bathumele idelegation ezobuya izotshengisela nayo ihlangene labantu bakomthwakazi.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu lokwethula ugwalo lwezikhalazo zenu, kuyini elikukhangeleleyo phambilini?
Kusho ukuthi abantu kuzabe begqoke ezimnyama ukubonisa ukuthi bayalila bayakhala abantu bakamthwakazi, bazilile basezinhlungwini. Okusho ukuthi bafisa ukuthi bakhutshwe lezi mpahla ezimnyama ezokuzila. So ngaleso sathi-ke ama-demands ethu esiwafakayo kuhulumeni, sikhangelela ukuthi uhulumeni asiphe impendulo ngemva kwenyanga ezintathu. Loba ungabe impendulo engaphelelanga, kodwa sifuna ukubona inyathelo uhulumende alishoyo njalo alenzayo ukuthi elithatha ukuthi-ke aqalise ukukhangela ke indaba zeMathebeleland. Lokho kusho ukuthi-ke ma uhulumeni lo eqhubeka-ke engakwenzi lokho, kusiphoqela-ke nathi ukuthi-ke siqhubekele phambili ngoba iqalile le mashi eSouth Africa. Kahle kahle-ke sizoqhubeka futhi size siphakamise isiphakamiso sethu sizwakale emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Velile Moyo ngowebandla leMthwakazi Republic Party kwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi kulo wesilisa oleminyaka yokuzalwa engu-64 othi watshayiswa ngemota kamahluli omkhulu uJustice Luke Malaba ngo-2018. Ngokunjalo, umnumzana Herosi Moyo uthi ufuna ukuhlawulwa njalo abuyiselwe ibhayisikili lakhe atshayiswa eligadile laselithathwa ngumtshayeli kamala. Izim Live yona ithi inkundla yeFacebook isibambisane lomanyano weWorld Health Organization kumkhankaso wokuqondisa impiko yamanga efakwa ngabantu kuFacebook mayelana ngomkhuhlane weCOVID-19. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani kuStudio 7, sanibonani bafowethu lenjani. Le ifoni engikhuluma kiyo ngekamama Ami phone nzo ibhala lapha ngilinikeze bona. Ngoba nabi ngilela ku studio. Ngilombuzo engizibuza yona bafowethu ukuthi kanti ku studio 7 inamba livula elizaziyo kuphela ukuthi lena kabani. Ngoba kudala ngabingelela kule number enzo ifaka la. Akekho umuntu ophendulayo. Akekho. Angisalizwa kulezi insuku le radio yami layo ifile makunezulu ayibambi kahle. So angisatholi lutho nje indaba zakithi angisazazi so ngazathi ngumuntu wemzini mina kanti ngumuntu wasekhaya ngiyacela bafowethu ngiyacela ikakhulu mpela uDube Mthembu othembayo ndoda wena uyangazi ngicela lingipheni izindaba bafowethu.
Ya ngithanda ukuphikisa emagama wabantu laba ababili abathuchamisa uzathi abantu egangeni uMozora nguyimkhokheli. Lela siloqiniso lelo. OMozora bale party yabo uyishamisa le party yakhe. Ngalawo abantu bethandana loMozora bathandana loMozora sithi singakungena lokho sithi singabaqondisa ukuthi abaye kuchamisa abahlale khona ngapho. Njalo into abayikhulumayo kuya basekela abayigugura into elibi la bantu bobabili lapho. Thina ngapha sikusebenza into zikaMozora labo makhuphe babo thina sikhangela uchamisa. Chamisa pambila, hoye chamisa, hoye chamisa. Lisale lina lobututa mena bomonzo rabe. Mungo ofu, chabu.
Ngiyabingelela basakazi baka Studio 7 lengabe ninjani lonke kundawana zonke lapha elikhona. Ngithi mphawule kulobaba lo thina uChamisa ukuthi ubotshwe uChamisa yikho ukuthi okuzafeza ukuthi eZimbabwe umthetho uyalandela. Bangaka abantu bakithi ababulawa yiZANU PF bengakaze kulandele lo ungakaze kubotshwe umuntu. Mboni ngani ubaba lo ingqondo zakhambona ukuthi ziright kuhle kuhle sibili. Umuntu ongabulalanga umuntu nguye ofuna ukuthi abotshwe efele ejele. Kuye ukuthi umuntu abantu abagangayo babulala abantu athula thina umthetho right kibo kungabotshwa yena lowo muntu oyedwa. Abantu babo bafunda ukunanzelela izinto. Uma usupport umuntu ungazi ungazathi opponent yakhe simele ukuthi ithwale nzima ngokuthi umphikiselani lo wena omthandayo. Iqiniso sinxa sesikhangela indaba yokuthi umthetho kumele usebenze. Awumelanga usebenze emtini ongelacala kodwa kumele usebenze emtini olecala okwazi ukuthi umuntu lo wabulala abantu. Lokho kurobhana kwepolitiki lokho kurobhana but esingakufuni thina ukuthi kube lokubulala. Ufica umuntu sebulala umuntu kathi esilayo uyathathelwa ama-MPs kwenziwani. Asilandaba la ngokwabo igame yakho igame yabo yepolitiki. But when it comes ekutheni kulamadoda amele angena ejele ubaba luyabaza abantu abamele bangena ejele kayekele kube lokhu ekukhulumela abantu into ezingayisizo ethi uChamisa uChamisa ye uMozora uMozora yena uMozora ungene kuhle eRobo Makhulu.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Ndinjani ukuphila? Hayi mina ngiyaphila ngomama wase Martin North. Ngithanda ukukhuluma ngebala leli elikhona leli elithi MDC Alliance elisetshenziswa yiparty kaPresident uNelson Chamisa eselifunwa nguMakhuphi. Elifuna kodwa sithi yena abantu abangene MDC Alliance asomthethini asoparty kodwa kathesi siyiparty ukuthi sili kuyisizathu esiqakathekileyo kuyo ukuthi nxa ezama ukuthatha leli ibizo elithi MDC Alliance yabe siqeda uChamisa wamuthi du kanti ke kayisikho khonoko. Ibizo kalihluthi uMDC Alliance vela kuphela ngasimekele uMDC Alliance sizamsebenzisa njengoba vele kuyi-alliance ngombono wami bembona ukuthi vele singathi MDC kube lo C sifake for uChamisa sifake uT for utenda ibidi for uB ngokuhlanganela kwabamaparty bathathe initial A1 kuyakuhlanganiswe kuyaphuma as long ulo siye uqaliseni kuyabe kusithi ukuthi MDC Alliance Chamisa atenda ibidi banibanama njengomhlanganelwa wabo bonke behlangene. So ningani vele kuzahamba MDC Alliance akumele asimnike vele bekuvotwa esikhathini esiningi kule MDCT kababuchankirayi kule MDC khona kule MDC kababuhelisibeni kodwa abantu kade bevota belapha bavele abazi khona vele kakuhle ukuthi MDC Alliance vele akumele asimnike. Siya edela phambili nxa kuyikuthi kuyavumakala ngombono wami bona ngani umele ku-edela.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Abakhokheli bamazwe aseAfrika bahlangene ngomabona kude kuliviki bekhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi. Ababulawa ngomkhuhlane wezinso kwele Cameroon baya phambili ngokutshengisela kwabo okuqale ngomvulo kwesinye isibhedlela bekhonona ngokusilela kwemitshina yokubelapha. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa kukamnumzana George Floyd kuqhubekele phambili izolo kufakaza amapolisa kanye lengcwethi kwezempilakahle. Amapolisa agoqela uJody Stinger loJames Reyerson atshele inkantolo ukuthi umsolwa njalo owayelipolisa uDerek Chauvin wasebenzisa amandla edlulise amalawulo ngaphandle kwesidingo lapho ebopha uFloyd wabangela ukufa kwakhe ngokumswelisa umoya. Ubufakazi bababili laba buhambelana lobunye osobethulwe ngabafakazi abanengi abagoqela wona amapolisa. Kodwa amagqwetha omsolwa athi uFloyd wabulawa izidakamiswa. Izolo adlale amazwi kaFloyd ebandezelwe angazwakali kuhle esithi kulawo mazwi uFloyd uzwakala esithi uthethe kumbe usebenzise isidakamizwa eziningi. Kepha elinye lamapolisa la lithe lona lizwa uFloyd esithi kasebenzisi izidakamizwa. Ukuthethwa kwaleli cala kuyaphambili namuhla. Sixoxe lomunye wabalandela loludaba umnumzana Rafaeli Mthombeni.
Abajutshisi lalaba abafakazi benze kuhle kakhulu ngoba okukhona kuzaba ukuthi nxa ngikhangele kuzabayangisa kakhulu ukuthi ngemva kokufakazi obuhle kangaka obuqine kangaka buvelela endaweni ezehlukeneyo ebantwini abahlukeneyo ikakhulu lalaba abasebenza laye lo ujaha lo uChauvin. Ngibona ngathi kuzabayangisa kakhulu nxa bangehluleka ukuthi bamfumanise elecala ngoba eqinisweni ikuthi lanxa kuyikuthi laba abohlangothi lokuphikisa bangaletha i-evidence engabe ikabhela lokhu osekulethiwe kathesi, angiboni ukuthi kuzaguqula lokhu osekukhulunyiwe kathesi ngoba iqiniso yokuthi lo umpolisa wasebenzisa udlakela olukhulu kakhulu ukuthi abulale uFloyd.
Ubona luphetha njani lolu daba?
UFloyd lanxa wayephambanisile nxa kuyikuthi kuphambanisa lokhu akwenzayo kwakungasikho ukuthi kufanele ukuthi akufele khonokho hayi kabulawa umuntu. UFloyd kazange atshinge lokhuyana kokuthi wayesilwa la amaphoyisanana ngoba esilwa lawo ngesimo sakhe ayisosona umzimba wakhe babengazoze banelise ukumfaka insimbi leziyana bamfake futhi ngemuva. Wazinikela yena ukuthi afake izandla zakhe emuva ukuthi afakwe insimbi. Kanti nxa usumfakile umuntu insimbi wamfaka futhi ngemuva insimbi zangkhona okunye kuseyini lo besehlanya uhlanya wakhona kusasizakani akusizilutho. So ngibona ngathi kababuye sibili balethe ubufakazi babo bakhulume onke lokhu ukuthi wayele ma-drugs kusystemu yakhe kumbe wayela lokhu lalokhu. Kodwa mina kangiboni ukuthi kuyaguqula ukuthi wabulawa.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu weMelika umnumzana George Floyd. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambiki namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.